sendaba ku VOA Ndebele.
Alibuka njani mhlakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 13 kuLwezi 2019 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi mthambo wezobudlelwane lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uyelatshwa isibhedlela seSouth Africa. Lanxa ibhanga le-Reserve Bank lisithi amabhanga atholile imali entsha ngomvulo, abanye bathi abayifinyelelanga limali izolo kodwa baphiwe ingcosana yama-bond note njengensukwini.
Kuzofanele ngithole i-allocation yami eviki yonke $150 but ngigcine ngithola $40 kuphela.
UZulu usesole uhulumende ngokuqhubeka exotsha odokotela sebelenyanga ezimbili bekhalale umsebenzi phezu kweholo esithi lokhu yikubulala ugatsha lwezempilakahle.
So ngazikhangele abodokotela lokhu, awungeke ube lomntwana wena ozathona ekugidisa eyakhe ingoma emzini wakho. Ngakho ukuthi usekhulile uyamnika isinda ukuthi kahambe uyamchayela ihlahla laphana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathi mthambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uyelatshwa isibhedlela seSouth Africa. UMoyo uyadinga ukwelatshwa kweleSouth Africa ngemva kwensuku ezimbalwa uhulumende eqothe odokotela abakade betshengisela. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba eloba ebulenjini beTwitter uthe uMoyo ubevele emele ayehlinzwa kodwa akavezanga ukuthi ubulawa yini. Lanxa ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe lisithi amabhanga athole imali entsha ngomvulo, abanye abasebenzisa la amabhanga bathi abayifinyelelanga limali izolo njalo baphiwe ingcosana yama-bond notes njengansukwini. Ibhanga le-RBZ lethule imali yesilinganiso se-$2, $5 le-$2 yamatshe ezasetshenziswa ndawonye leyama-bond notes evele ikhona ngenjongo yokuqeda ukusilela kwemali elizweni. Usomabhizimusi umnumzana Bednico Bebe njalo ongumkhokheli wenhlanganiso yabaqatshi abakumsebenzi wezimota eMotor Industry Employers Association of Zimbabwe uthi ungomunye ongayitholanga imali njalo uchasisa umbono wakhe ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Andileke banking afika ke ebanki bantshela abantu kwakuqala imali enjena le abakavilayo abakayiboni. Okwesibili abakakhweza amalimits akhona ngoba imali leyo abakayiboni. Kuzofanele ngithole i-allocation yami eviki yonke $150 but ngigcine ngithola $40 kuphela.
Ubone ngani ukufika kwayo kuzadala umahluko yini?
Kukhanya ngani sokuzaba nzima ukuthi kudala umehluko ngoba kwehlulekile ukuwudala umehluko-ke ngesimemezelo esiyenziwe ngupresidenti-ke eseralini khona le eMashingo. Nxa kuyukuthi leyo mali kuthiwa ikhona kodwa kayikafika ebantwini kutho ukuthi ivele yona kasiyo mali eyenelayo, kumbe mhlawumbe vele kunzima khona ukuthi yenziwe ibe yimali eyenela abantu. Yikho lanamhlanje lokhu ingakabi khona emabhanga kodwa yona sikhulumiwe ukuthi ikhona. Ungakhohlwa ukuthi khona ku-monetary policy kwakuvele kuthiwe khona-ke izaba khona ngeviki endlulileyo, asiyibona ngeviki endlulileyo. Sekwathenziswa-ke ngupresident ukuthi iyaba khona ngomvulo nalo asiyibonanga futhi. So khona kukhanya kodwa kutshengisa ukuthi khona kulamabhanga, lamabhanga njalo angiboni imali leyo isiba khona iqeda udubo. Njalo udubo kaliqedwa yimali. Udubo lwabantu kufanele liqedwe ukuthi kudale imisebenzi, kuvule ama-factory, kwenzela ukuthi abantu basebenze, kwenzela ukuthi leyo mali efunakalayo ibe iyinto ebhadala umsebenzi ngezinye indlela, ngesilingi kuthiwa yi-production, ibe yimali evela ku-production. Leyo mali isiphonga ukuthi thina sifuna ukuthi kube le mali imisebenzi ingekho, ama-factory engasebenzi. Mbona ngani kuphupha nje kuphela. Ungakhangela lezenjiwa emgodini, sibala emaphephandaba ukuthi kulabantu 105 ababuneleleyo begamulana ngamabhemba begamulelana igolide khona noko kodwa kutshengisa ukuthi khona kuvele ingaba ngcoza kakulanto ephumayo.
Ubona abantu beyibuyisela yini ebhange ukuyayigcina nxa isike yafika ezandleni zabo kumbe bazayitshwathika yini?
Ngike ngikhulume into eqakatheke kakhulu abahulumende ayibanikelayo. EZimbabwe khathesi izinto esizisebenzisayo ngithi mina izinto ezisetshenziswa abantu ezinjengesepa ezinjengamafutha ezinjenge ngaphandle kwempuphu kuphela nayo futhi sizashota sizavela kwamanye amazwe zonke zivelela kumbe eBotswana kumbe eSouth Africa. So ngenxa yokuthi zivelela eBotswana kumbe eSouth Africa, eBotswana kumbe eSouth Africa kabasebenzisa amabhond basebenzisa either iRand kumbe iPula kumbe iUS dollar bayayithatha. So ngezinye indlela ke abantu bonke ngenxa yokuthi baya befuna ukuphila bazayithatha naleyana imali emabhanga bahambe bayedinga imali eyangaphandle kwamazwe emkambe emnyama ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthi barani iy'mpilo zabo. Ngoba even kubusiness sikhuluma iqiniso into zonke ama-input e-business khonapha eZimbabwe kumabhizinisi amalutshwane asasebenza ama-input wonke athengwa emazweni angaphandle. So nxa umuntu ethola inzuzo yakhe kubhizinisi uzagijima emkambe emnyama ngoba amabhanga akawalayo imali yangaphandle. So khona kuphana kodwa kuza kwenza ukuthi imali yona leyo ingabi khona.
Lo-ke ngumnumzana Abednego Bebe usomabhizimusi njalo engumkhokheli wenhlanganiso yabaqatshi abakumsebenzi wezimota eMoto Industry Employers Association of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. UZulu usesole uhulumende ngokuqhubeka ixotsha odokotela asebele nyanga ezimbili bekhalale umsebenzi phezu kweholo esithi lokhu ikubulala ugatsha lwezempilakahle. Uhulumende wazise izolo ukuthi kuliviki uxotsha odokotela abangamachumi ayisikhombisa lanhlanu i-75. Okutsho ukuthi inani labadokotela asebexotshiwe besetheswa umlando wokukhalala umsebenzi ngaphandle komthetho selifike kumakhulu phose amathathu i-286. Umphathindambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthi ukuthoniswa kwabanye odokotela ngecala elifanayo kusaqhubeka. Le into esolwa ngabaningi abathi uhulumende kumele engezelele odokotela iholo hathi kubaxotsha emsebenzini. Unkosikazi Mutswangwa uthi lanxa beqhubeka ngokuxotsha odokotela laba uhulumende uzimisele ukukhulumisana labo njalo uthi bazahlangana kusasa. Ukuhlaziya lolu daba untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leMDC umnumzana Edwin Dlovu endawonye lomsekeli kamphathintambo obona ukuhanjiswa kwembiko ngemitshina yakulezi nsuku umnumzana Dingumuzi Phuthi ongummeli njalo webulilima West edale lephalamende ekubandla lezanu PF. Uphuthi nguye osungula lingxoxo.
Kanti vele lizaba lilizwe bani elizaba labantu kumbe izisebenzi ezizahlala zisethusela. Sikwazi phela thina ukuthi ukwethusela lokhu kakuveli kubo bona laba abantu abakuthiwa izisebenzi. Abantu bona laba nxa kungena okunye okuvela ngaphandle ngabantu abafisa ukuhlala phansi bazwisisane lohulumende kodwa siyasazi isandla siloboya esivela phandle. So ngasikhangele abodokotela lokhu awungeke ube lo mntwana wena ongathona ekugidisa eyakho ingoma emzini wakho. Ngakho ukuthi usekhulile uyamnika indawo ukuthi kahambe uyamthayela ihlahla laphana. So odokotela abangafuni ukuhlonipha isifungo amboni ukuthi bebengathona behlonitshelwana ngoba umuntu ozondileyo sengayenza olunye ulutho olungafanelanga ngenxa yokuthi uzondile. Kabadedelwe banikwe isikhathi sokuba laphana bese futhi labo-ke abazimiseleyo ukuhlonipha izifungo basebenze ukwelapha abantu.
Uyamuzu baba uPhuthi Ndlovu uthi kule sandla semfene kudaba lwabo dokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi lolo.
Kuyadanisa ukuthi ubaba nxa abantwana besiya kuye bathi mzali silambile sifuna lokhu lalokho umzali athi hayi lina litshelelwe eceleni ngumakhelwane sendixotsha ngisalifuna emzini wami kuyabe kungubaba onjani nalowo. Okwesibili uphuthu ukhuluma ke ngokufunga lapha. Umuntu wafunga okokuqala ukuthi uzaphatha ilizwe leZimbabwe kuhle, umnanga kanje ngomongameli welizwe. Abalandeli ukufunga yibo uphuthi ukuthi baza supervise executive njengama members of parliament. Babona ukuthi umthetho uyalandelwa, abantu abantwana beZimbabwe baphila kuhle. Singakakhulumi ngama doctors ukuthi bafunga. Yikho ke oyehlulekileyo ngubaba uyolahla isifungo sakhe. Angahambi ayekhuthizela abantwaneni abesebaqotha ngoba abantwana bakhala ngokudla babasilambile. Xa ulambile ungumntwana uye emzalini wakho, akumelanga abe yicela kwamakhelwane. Njalo nxa kubonakala isandla esiloboya lesi kangikwazi ukuthi sivela ngaphi, ngoba lami nginje khonapha ngilambile, kangikwazi ukuthi lami ngumuntu wangaphandle yini. Ngiyakhompleyina ukuthi ngilambile semele ngiyetshengisela sengibotshwa kuthe kunesandla sangaphandle. Yasilekeleni umkhuba wokuthi sisole abanye abantu kuphela thina singazinuki amakhwapha.
Baba Phuthi, isikhangele ngesikhathi ubaba uMnangagwa exotsha ngumgabe kuhulumende esikhundleni sokuba ngu-vice president. Umgabe wamxotsha esithi uyehluleka umsebenzi. Bakhona abakhulumayo lamhlanje abathi hayi, kukhanya umgabe wayelungile na kuphela umnotho ukhanya uyamehlula ubaba uMnangagwa. Ungathini ngalokho?
Umgabe kazange axothele uMnangagwa ukuthi wehluleka umsebenzi. Umgabe wayesegondolezelwe. Kwasekubonakala uMnangagwa wayengumuntu ongafakeki emdulini. Wawusithi loba umthethisa ekwazi ukuthi ubafuna ukuthi azaphendule, wangaphenduli, babe besiba frustrated bazonda. Wathinga iqhinga lokuthi sengaxoxwa.
Ndlovini, uthini wena ngalabo abadayi mhlawumbe umgabe wayelungile ngokumxotha uMnangagwa esithi uyehluleka umsebenzi?
Umgabe wayelunge kakhulu ngokumxotha uMnangagwa akukhulumayo. Yikho kuliqiniso esikubona kusenzakala. Ukuthi umanipulative iqiniso indlela asebenza ngayo. Ukuthi yena akakwazi akwenzayo kakwanisa ukuhambisa intuthuko phambili. Yikho kwenzakalayo, yikho esikubonayo kusenzakala kathesi. Umgabe wayeqinise kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu ongwebandla le-MDC ubexoxa endawonye lomeli webulili maWest edalele ephalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi webandla leZANU-PF. Uphuthi usanda kethwa njalo ukuba ngumsekeli kamphathintambo obona ukuhanjiswa kwembiko ngemitshina yakulezi nsuku. Asenelisanga ukukhuluma lenhlanganiso yabodokotela ngalolu daba. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uzahlangana labodokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi kusasa bexoxisana ngokwengezelelwa iholo lokuthuthukisa umsebenzi wabo ngokuthenga imitshina lokunye abakufunayo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi ugatsha lwezendle olwe-National Parks and Wildlife Management Authority luthi sokufe indlovu ezedlula amakhulu amabili. Lolu gatsha luthi sokunemizamo yokususa inyamazana zendle endaweni ezihlaselwe yikusilela kwamanzi lamadlelo. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu thina lina abalaleli bethu ngendaba elizithumela ngapha nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Siyamangala ukukhuluma kwabanye abantu kwamabhange elizweni. Thina eGweru Midlands FBC Bank ngibekhona ekuseni as from 5 kwafisa isikhathi sokuthi kuvulwe ebhenki ngangena. Sathola ama-50 bond only e-old money futhi kungela entsha, okuyinto yobuhlungu kakhulu. Kuyamangaza zona nje kubuka kwanye amabhenki yokuthola zakhona ziyahlupha, zi-very bizar, ziyaqinisa vele, ziyabhowa zonke. I-FBC Bank branch is the worst branch. Abakwanisa ukuphatha abantu, they are so rough. manager wakona mgagwazi upata wantu hivini pande nade kukiu ya mkona kule favoritizi metizo kule kusoto wenda kada wunga ziwola ngonto akula order it all le mala sula angindi lefanele sula mapitula za akutala kwa hivu kutuwa wata pama 300 it is just totally useless out of mautuali maze this is for lem 7 zilio zikuwe nga makiwa it is kwe nga maenvelope so basically le fair fair sikabe bengi zesia spengelo funa ayo kwa limbala ya hundi $50 ipawa tu imbala ya mda useless that
siya chavula umasizo uta mfudine tile anwane kaya kusenza sibe sibe netemba ya ubana uzo wangono maunga nye tamanzi wanba chula manzo kufuza esifuyo nazo zinceda kade utshani busume ngoba ibe sekunzima
vele lizwe bani elizovusa ngabantu bezampilo manje sibe sithi kule budget eka ibudget yomnyaka ozayo ibudget yani kamnangapha kambe umnyangako uzathi khohlale kanje ekukhuluma igama elithi budget lona igama elithi budget uyalazi ngoba manje babhizi bakhandana amakhwasha la angasebenziyo banikeza abantu amakhwasha bona bathatha imali esebenzayo benikeza abantu amaphepha mhlendle litshela ngithi lo muntu corrupt lo umnyangako avele ngendlela acorrupt ngakhona nguye umuntu ukuthi ube ngawe uyejele lo kuthi akule amakhomishin ye amakhomishin adila ye-corruption kathi amakhomishini akhona abopha abanjani ethiye umnangako umuntu ucorrupt kanje umuntu osiceda abantu elizweni abopha obani labo labogumba ukuthi ababothiwe ubabothiwe uzocina ngegama ukuthi babothiwe kuphela angekho uze ukuthi uyabhantile khona vele wakwabona isitele elibophe elinye isitela liyabophe elinye isitela lisithini liliqala kuphi ngamanga nje ezanu-p f le izanu-p f umuntu omaziyo obhantile avile ngubani umuntu omaziyo osejele wezanu-p f ukuthi awayenza into embi ngubani ngoba amasosha abulala abantu usuku zonke amaphoyisa abulala abantu usuku zonke umnanga kuthumba abantu usuku zonke waye konga laba abantu bonke laba bengabotho kodwa uzota ye kule commission ephenya i-corruption iphenya i-corruption iphenya bani ithiye umnangabo iphenya bani sikhathi le thinyabantu bezanu-p f la
uvuka njani umsakazi ekuseni ngisacela nje ukuchaza eningi nalo ukubona kwami okwenza ukuthi sihluphe kangaka kuleli lizwe msakazi ukuthi sihlukene kakhulu siyayisola izanu kodwa ngicabanga ukuthi thina siyizanu ngokwethu ngezenzo ngoba khangela lapha msakazi ukubeni ngabe sibumbene senze into eyodwa nanxa sikhipha leyo zanu sibambene kodwa uzathola ukuthi kusukela emasontweni nakuma-opposition parties singaxabana noma nje singezwani ngento encane omunye usephuma siyavula ibangixotshile phathi yakhe eceleni omunye siyavula ibandla lakhe ibadla imali e-Church of God khonokuyana msakazi kubonisa ukuthi sihlukene sikabekwazi ukwamukela lokuthi nxa singabonisani noma singaboni ngasondini sifumele ukuxatshwayo so izanu akumelanga siyisole kakhulu thina ngokwethu senza imisebenzi yezanu singavumi ukuthi siyisenza yona akuqale sibambane thina kuqala msakazi singabambana sizokwazi ukukhipha izanu asingayisolini izanu ngoba thina vele senza umsebenzi yezanu ungabambani kwethu siyabonga
linjani msakazi liyabona kwesinye isikhathi kuyadingakala ukuthi sifunge ukukhuluma nje iqiniso nje ngendlela eliyo yona iqiniso uyazi iqiniso elikhona ukuthi abantu bayithi ngempela sometimes singathola ngathi abantu basibandlulula kodwa ezinye izinto vele zinjalo kula bantu abavele bangageziyo vele khonapha kanye nesekhaya siyabezwa unalowo muntu okhulunywa e-South Africa siyakwazi sonke vele ukuthi abantu bakithi bavele bazwakana ngokulunga lasekhaya bavele bakhona bona abantu abantu siyakezwa and nxa vele sizikhuluma iqiniso ingaba nje into ecunula abanye abantu kodwa liqiniso ukuthi anivivele lo iqiniso livele liyababa nje kulo mhlobo othile nje esikwaziyo sonke and umhlobo wangikhona vele lanxa ungazukufunde kanjani ispecial amazinyo vele kuze kokuthi bachupha amazinyo ungani vele kungumuthi kubona abanye abantu siyabazi nje sonke ukuthi ibaphi bona abanye abantu so njalo enye into enza ukuthi abantu laba banuke abangeke bayekele ukunuka ngoba bahamba sibili uma ngomuntu umuntu ethele izikhwama ethengisa elangeni lichisa loba kunjani wabona ukubani khonokhwana nje ngenye into eyenza abantu bakhona basuke benuke kodwa ngaphandle kwalokho bevele labo abantu bakhona amanzi hayi angikwazi ngani bazila amazi leyo futhi ngani ungaba ngani kuba into emithi nje kubona abana abantu abazi nje afuna ukukhuba khuluma nje ngoba ngani kuyaba ngani ngiya pinpointa kodwa abantu bakithi liqiniso lapho engikhona khonapha emsana bazi vele banjalo bazi ngokunuka la khona ngale goli vele ngiyahamba mina kakhulu ngiyabezwa banuka both side lesemlomeni lemzimbeni kamakhwapha wazi mina ukugeza ngawufundisa isikolo mina kangifaki iroloni mina kangichoze iroloni ngangcono nje ngisebenzise iphefulu ezigqokweni nje but awungeke ungizwe nginuka lanxa ngingaginqa aphunguba ngamazi nje asikoli safundiswa esikolo ukuthi uma ugeza ufake isiphepho emaphapheni ukhuhle kuhle ngesanga lapho lasemgogodleni lapho kuhle uma ugeza uma ulesikhathi kumele ugeze kathathu ngelanga uyageza ekuseni nxa uvuke uyageza emini nxa ungange emsebenzi uyageza nxa uye emsebenzini kumele ugeze kathathu kabili ngelanga le msebenzini uma uleshawa ngesikhathi seselanshi uyageza so abanye abantu vele kabakwenzi ukugeza ubana nxa ephuma siye somewhere mina ngazifundisa ngalana into vele from school angigezi ngokuthi ngiye emsebenzini loba ngiyaphuma uma ngivuka ngingena emanzini iyageza liqiniso kabaphoxa asuthi baphoxa abanye abantu bakithi bantu balephunga lapho vele baziwa ngalo lapho engikhona kamasekutshana vele baziwa ngephunga so into yenza ukuthi umlomo unuke yini umlomo unuka ngezizathu ezimbili uma ungakhuhli ulimi uyakhuhla umlomo ukhuhla ulimi nxa ukhuhla ulimi kahle lo mlomo ugeza kahle uze umlomo lokhu unuka isisu siyakho sabe sikungcolile
yibo-ke abalaleli bethu abasithumele imlayezelo yabo nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 kodwa-ke siyalicela-ke balaleli ukuthi nxa lithumela imilayezelo yenu lingathuki njalo imilayezelo yenu ingabi mide kakhulu 1 minute 2 minutes sekulungile kodwa nxa selidlulisa ama 2 minutes asoze senelise ukuthi sifake yonke imilayezelo esithola kini hayi siyabonga kwezemelika namhlanje lilanga lakuqala lokwethulwa kobufakazi bokuzama ukususa umongameli wemelika umnumzana Donald Trump ngomthetho wedale lephalamende othiwa impeachment ngesilungu emphakathini ubufakazi obukhona bebusethulwa nsitha kumakomidi yedale lephalamende kodwa kusukela namhlanje uZulu sezazizwela yedwa ubufakazi obuzethulwa obokuthi impela na uTrump wancitsha ele Ukraine uncedo lwemali nxa lingadinganga udaka lokubhixa umnumzana Joe Biden ongomunye ofuna ukuncintisana laye kukhetho lomnyaka ozayo lokhu kwenzakala uBiden elokhu ekhokhela amalunga ebandla lamaDemocrats afuna ukuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umjaho wabancintisanayo kukhetho lwama-primaries
asikaboni kuhle kodwa kuzakukhanya ukuthi okuyikho yikuphi kufana lezigijimi nxa sezigijima laphana sokusiyafika ama-rounds okugcina yabona ukuthi sokukhanya ukuthi endala yiphi kasazi ubloomberg lapho kuthi ulethani kodwa yena uthi ungena ngokuthi bakhanya ngani laba abantu kabagcinanga ukuthi bangasusa umnumzana Trump kodwa ngasikhathi sinye uJoe Biden ukukhanya kathesi uqinile ngoba le mali asayireyizile imali sibili eqhamileyo so ungena ngesikhathi esingathina interesting abanye sebephumile so yikho lapho sokukhanya khona ukuthi onguye oqinileyo mbani kuzakhanya asazi ukuthi uletha bathi politics ngumdlalo ongcolileyo
ye kodwa siyabona ukubana uvele ukhona omunye olemali kakhulu ofuna ukuncintisa umnumzana Steyer kungakusitshona ukuthi ibandla lamademocrats lifune ukumelwa ngabantu abalemali eningi kangaka. Ukubona njani wena?
Kukhanya imali loba ngama-Democrats ngoba ama-Republicans. Kukhanya imali vele iyakhuluma. Ngoba layo uBiden enjalo. Andiyakwazi ukuthi ubevele ngu-Vice President ku-Obama for 8 years. So ngeke abalele abantu abangala mali. So ngisho ukuthi imali yona ngokwayo vele kulo umdlalo we-politics iyafuneka. Angithi yabona iyafuneka ukuthi nxa uvele ungalayo, hayi, kunzima ukuthi uphumelele. You know, imali iyakhuluma.
Okutsho ukuthi uSteyer lo Bloomberg benganqoba na ngenxa yokuthi bale mali.
Ya ngaphandle kwa imali futhi kuya ngokuthi abantu bona bakuthanda kangakanani, bazwa njani imessage yakho. Kukhona lapho bathinta khona. Kodwa imali yona ngokwayo vele ifanele ibe khona. You know, ngoba njengoba sibona la emongameli uTrump ube ngumuntu olezi mali zakhe. Kodwa ngasikhathi sinye sokusukusiya ngokuthi ozaba le message yakhe ezafinyelela ebantwini. Ngoba kukhona kathesi ukuthi uTrump uvelela abantu bakhe, avelela abade bapromisile. Ezinye izitems zakhe sesizibonile ezigcwalisa njengokuvalelwa kwama-immigrants, konke khonokho ukuthi umdoli. So ngaphandle kwalokho, sidinga umuntu ozakwanisa ukuthi afinyelele kubo bonke abantu. You know, ozayedlela uTrump ukuthi afinyelele kubo bonke abantu. Lalawa basemngceleni. So sokufuna ube lakho konke, sokufuna ube indoda eyisiqhwaga. Ukwanisa ukuba le lizwe lizaphumelela, ukwanisa ukwenza yonke into. Sokufikela lapho ukuthiwa khona, you know, the survival of the fittest enough.
Hello, okay, ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, bekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio. Liyazi na ubana sikhuluma nje lumsakazo ukhona kuFacebook. Yeah, bakhona abasilandelayo kuFacebook. Ukhona uMusa Mazibuko othi amavuko omsakazi wami nabalaleli kundawo zonke, bese ngixhawula amatitsha egonye enkayi lefamily yami yakuMathema. UMartin Sibanda uthi ngiseSouth Africa, sicela ilocation kaSibusiso Moyo siyemkhupha la akhona. Hayi Sibanda, asiyazi ukuthi ungapi, asibe singakezwa ukuthi isibhedlela sakhona ungapi. Ushayila Simama Baleka uthi kwamnandi ukuzwa isiNdebele qho. Siyabonga msakazi ngokufunda kwakho ngobunono. Hayi, siyabonga kakhulu Mabaleka, ube lelanga elihle. UVusi Mpofu uthi uvuka njani msakazi, ngiphilile ukwenziwa yiZanu PF. Hayi, asazi ke. Hayi, baningi abasilobeleyo, lisilobele lingadinwa njalo, lisithumele lama voice notes. Kasithathi kefu. Ntsha sibili ingoma ka Cooksman ehamba ke lo Madlela Sikhobokhobo, ingoma entsha ntsha ngazi ukuthi satholakala yini. Ukhona umlalelo sibuza ukuthi itholakala ngapi. Hayi, sizathi ke silitshela kumalanga alandelayo ngoba sizaxoxa layo emsakazweni lapha uGugsman esitshele ke ngedlalade lakhe nxa likhona, kodwa hayi ingoma isikhona. Ye, bakhona abaningi abayijabulela kakhulu. Hayi, isikhathi sesingasavumi balaleli, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa, kumbe lingasithinta njalo ngo 7:30 ntambama. Okwakathesi hayi, asiyehlukaneneni, siyobonana ke.